Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 31 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olambulela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT likhumula inhlanganiso yeMDC Veterans Association lesithi kayizimele yodwa. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba legcikwane leHIV ndlungandlu alukafinyeleli eBinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa.
EBinga kulaba abafikanga eBinga laba abatesta door-to-door HIV. Sezwa nje ukuthi bazafika. Angazi program kumbe lokuze kumbe government lokuzafika yini kumbe hashi because I think government ayilamani.
Kuhlelo lwezomumo wezombusazwe sixoxa lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Abadala bathi bona ukuwa ayisikho okutshengisela ubudoda kodwa ukuvuka ngemva kokuwa yikho okutshengiselana indoda mhloboni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leMDCT lithi selikhumule inhlanganiso yeMDCT Veterans Activists Association lesithi kayizimele yodwa. Linhlanganiso eke yaphathisa amalunga alelibandla awachiselwa izindlu ngokuwakhela ezinye ibisizazakala ngokungachayi inja ifihla umphini isethula okusenhliziyweni yayo. Lokhu kuphume emhlanganweni walelibandla wenziwe kuyona le iviki. Sixoxe lesikhulumelisa linhlanganiso umnumzana Swithan Chirodza ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Wavelethwa Council Revolution yenziwe ngathi izolo hayi kuthangi ethi yona izayo imele ibe ngathi kuhlangothi oluzimeleyo njengamanye ama-non-governmental organization akhona elizweni.
Manje kutsho ukuthi ababe sebefuna ukujoyina inhlanganiso yenu bengayisibo bebandla le-MDC kuyahamba njani?
Thina vele besiluhlangothi olulandela umkhuseli bukababu ekwanjani. So amboni ukuthi okwakathesi singaba lesikhathi sokuthi siyabefunusa abantu abaseMDCT. Kodwa ngokuya kwesikhathi ngabe ukuthi into zingaguga. Kwesinye isikhathi kungaba njalo kodwa akwakathesi hhayi sithatha abantu vele abalandela ukwakumogesanjani.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza esikhulumelise inhlanganiso ye-MDC Veteran Activist Association ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba zilegcikwane le-HIV ndlungandlu alukafinyeleli eBinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa. Lolu hlelo lukhokelwa lugatsha lwezempilakahle. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zalolu gatsha yehlule. Sixoxele sakhamuzi seBinga umnumzana Patrick Nenesibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
EBinga kulaba abafikanga eBinga laba abatesta door-to-door HIV. Sezwa nje ukuthi bazafika. Angazi program kumbe lokuze kumbe government lokuzafika yini kumbe hashi because I think government ayilamani.
Kodwa zona zikhona yini inhlanganiso eziyazibuye zisithi ziyatesta abantu?
Yeah, zikhona inhlanganiso nje njengelokuze leya ikuyitesta eklinika. Bayabuya beteste abantu eclinic, especially esinakoma clinic. Amanye amaclinic njengeTiyabuwa clinic, Chunga clinic, njengeTiyavuzuba clinic, lamanye amaclinic nje wonke. So baye beteste, bebuye bezotesta. Bayilaba ababuya door to door, asikaze sibabone.
Kodwa lona udubo lwe-HIV AIDS lunjani khona ngapha eBinga?
Lapha abantu bayagula ngoba ngenxa yenhlupho. Abantwana bonke abancane sekuphunga ukuhlangana nje emacansini labadala ngoba bese ufuna ukuthi bezenze something maybe imali yini bayahlangana nabo but sebethelwa yilokhu ze-HIV ilokhu zeni bebe positive ku-HIV but inhlupho yangikhona yokuthi ikoloni yeZimbabwe vele siyiwile sesifile iZimbabwe ayisela mali so umuntu wonke lanxa engumntwana wesikolo angahamba lapho kuyabe maybe i-Bushbotter uyabe esediwa ukuthi angadla ngaphi eluzeni seyabe sengena kube sebenguziphosela nje ezithelela umkhuhlane bengangeni emacanseni la bantu abangabaziyo ukuthi balani bagulani and baphila njani ufanele behambe first ku-Ministry of Health beyethestwa bebonke ukuze bethathane ukuze bakhumuze.
Isike sezwa bona labo bahamba betester besithi bona bafikile ebhinga ukuthi bengabe befike kwesinye isigaba ongakwaziyo khona
engcenye bafike kwesinye isigaba but mina ngiyabe ngisebhinga every Monday, Wednesday, Thursday abasebenzise ama-channels ama-organizations ayabe ekhona ngapha ebhinga sinama-organization amaningi njengentengwe ibasilwezi i-hostel yena ngokwayo iloku ilaba abantu esifuna ukuthi beteste abantu bebeteste beloku lelo bantu house e-Catholic so yibo abantu esifuna ukuthi bona behambe ukuthi laba abangenayo baye betshelwe ngubani ukuthi bengene ngayiphi indlela ebe singakwazi ngoba thina yiti esinqume yiti abantu yithi ama-local leaders awalapha ebhinga ama-stakeholders.
Umnumzana Patrick Nenis Banda isakhamuzi sebhinga ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le ebhinga. Kumaviki amabili adluleyo besixoxisana lenkokheli yamabandla ezombusazwe sibuza ukuba zibona njani umumo njalo zibona kungalungiswa njani. Namhla siqhubeka ngalingxoxo lapho uGibbs Dube weStudio 7 axoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma omele isigaba seMpophoma phelandaba edalele eParliamente.
Abadala bathi kona ukuwa ayisiko okutshengisela ubudoda kodwa ukuvuka ngemva kokuwa yiko okutshengisela ubana uyindoda mhloboni. Into le ngitsholo ukubana ye lapho okube le zigwenxa khona bekufuze ukubana thina njengomthwakazi walapho kwelakithi eleZimbabwe sibuye ndawoni sibuzanane ubana right that into le nxa iphambaniseke laphana sikwenze njani njengoba ngithile ubana yi-first time lokubusa besingela previous experience.
Njengoba kukhanya ngazani ke uhlupha okunye lizamile ukuthi liphume lohlelo lolu olokwabela uZulu amashezi kambe ubona zani lujove njani njalo abantu ngani bayakhonona ngalo
uhlelo lokwabela amashezi abaliyindivizazeshini luhlelo oluqandeke kakhulu yinto okumele ngabe saqala ngayo vele sivela thata ilizwe ngo-1980 ngoba yikho lapho okulombuzo wonke ubana umkhonomi ukubani umkhonomi ngokabani so uhlelo esibenza lolo noma kungaba nezingqinamba nalaphana kodwa ke lohlelo oluqondile kakhulu sibona thina amansundu abalapha kwele Zimbabwe sizibuse politically siphinde sizibuse futhi emkonomeni wethu welizwe yikho ukubana iZimbabwe ibe yiZimbabwe.
Ye mase sikhangela-ke umnotho ungazani usugaqe ngamadolo okwamanje kambe ibandla lenu libona ngazani kungavuselelwa njani khonokho.
Ye umkonomi ugaqule futhi ngamadolo yikho nje ubona sesibhizi sigijima ensukwini lezi eziphelileyo upresident nomongameli wethu ukungaphuma lento kuthiwa yi-10-point plan ayeyifake ku-state of the nation address yakhe wasuka lapho futhi sivula i-third session ye-parliament waselukela ku-address yakhe ubana kanti singenze njani ubana sisuke ebunzimeni lobo esikibo khona okwakathesi into ekhona yikuthi bona into esisidinga kathi esilapha eZimbabwe yinto abathi bona yimali entsha ngesihlo bathi i-new money, new finance.
Kukhanya kulokulwisana kakhulu kubandla lenu kubangwa isikhundla kambe liyalungisa njani umnotho kulo kubanga kunjani kubangiswana kaka
lokwana ndoda ngifuna ukubana ngathi bona bakuthi kumamuvi ngale bakuthi yi-fiction ye kuyatholakala vele like even emolini ubana yibe mdlebadlephana ngoba lendawo lisemolini nye kuyatholakala lokwana kodwa into eyisiqobele ukuthi hhayi asonto esingaze sikhale ngayo kumbe sisingeze silabhele ngayo yinto encane nje edlulayo okutholakalayo nxa vele abantwana bebaningitela egumeni.
Kukhanya ngazani kule bandla elibunjwayo okuthiwa yi-People First elilakho ukukhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru waxotshwa kuzanu-PF kambe uthini ngalokho?
libandla lebala liyahlekile leba vele ungalibandla ubamani usile angazi ukuthi kukuyini konakala okuzamekayo but kuyehlileka vele lokana wena kona okuzamekayo asokwehlile ukuvuka ngithemba nxa ulandelela iphephandaba uzabona ukuthi kunomndizelwane othiwa nguthemba mliswa ongomunye walabo abasuka besithi bangani bafuna avula into yakhona sokuxatshela sokunzima sebekhulumisana kubi akusela nto emekuhle khonapho hhayi lokona vele ngasakhulumi ngakho asikufakele ecekeni akunaludo mtaye people face eyami people face thina vele izanu phezu yi vele yiyipati yabantu yiyipati yadalwa ngabantu emeni lwabantu yiko sithiwa yimaskati soloko wona sofuna ukhunya lokhu hhayi uchitha isikhathi leyi yikuzama ukudima le yamadona yeni kodwa akunaludo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF omela isigaba sempophoma phela indaba bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla siselupane njalo silomlaleli weStudio 7 obesithumezele umbiko ngomakhalekhukhwini ukuthi asitshele ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mama. Mina uMrs. Ngwenya ngikuwadi 28 esigabeni selupane. Uwadi 28 uye-Northern Boundary uyabe usuka e-St. Luke's nje endaweni yelupane khona ngale siduze le-St. Luke's. Thina impilo ngani kayi sakuhambi kuhle sivile ukuze ungahambi kuhle kungendaba yendlala lo nyaka yikuthi indlala. Indlala yiyo esihluphayo iminyaka yonke hayi okunye nxa izulu linile kuyabe kungelahlupho sibili indlala isize yasehlise lenhlelweni zethu zabomama ngoba sazitshaya amakliyabhu kodwa ngendaba yendlala sisakwanisi lokuthi amakliyabhu siwatshaye ngoba sesidinga kona ukudla.
Kungani lisehluleka? Kuyini elalikusebenzisa emaklabhu la?
Esasikusebenzisa kwakuyikuthi singalima sibe sesihlanganisa amabele sibe sesihambisa siyethengisa kobulawayo sibe sesiqala into lezi ezinjengemthungo amalala singabomama sisiyathengisa elufani ku-women center kuyabe kungabomama bayeluka nje imithungo yamalala okuningi vele sikakhulu ngeze-culture khonoko okokweluka lokufundisana nje ngokuphathana nje kwemakhithini njani njani.
Njengoba lisithi akusela mombo okuthengisa kobulawayo ngezinye indlela elikuswelayo yimali yokuthi liqhubeke ngalezi ndlela.
Imali asikuswelayo yimali ngoba imali siyizuza ekulimeni nxa izulu lingasananga yasi imali yangkhona inzima ukuthi siyithole.
Izivande ke sake saxoxa labanye elupane edaluka ababesithi baphila ngezivande bethengise yikho lapho abazithola khona imali. Yini azikho yini izivande?
Thina ke ewadini yethu sayakha endaweni eyiforest amanzi kasilawo amanzi. Amanzi akhatshana sibili siyahambela ukuthi sihamba o 3 kilometers to 4 kilometers nxa siyathatha amanzi.
Ngubani elikhuluma la inxa lilo hlupho lunje?
Ukhansila wethu ngungwenya uSteven sasikhuluma sibili ngamanzi ukuthi hayi amanzi kasila laye uthi uyakubeka khona ngale ekhansilini council yena isibhorane okuthiwe sizagejwa vele sikhatshana lathi kakhulu kwagcina ukukhangelelwa laba abahamba o 15 k's besiyadinga amanzi labo 11 k's besiyadinga amanzi but nasasala sohlelo lwengadi yikho lwaseshula.
Khathe siyabona ukuthi abaningi sebelungiselela ukulima.
Lonyaka kukhanya kuqhubeka kunjalo ngoba umoya wangkhona obakhona kuba umoya lwana vele uyabona kuyaba lamayezi izulu langkhona ukuthi line kube lo moya ukuthi kuyatepula sibili utshani ezindlini sibili izindlu ezingaqinanga sibili ziyahamba so kasilathemba lokuthi izulu liza kuba khona.
Kodwa kukhona khathe selikwenzayo kuyini liphila njani?
khathesi kunzima sibili. Kunzima sibili ukuthi haya akukhulumeki lo bunzima bangkhona ngoba abantu vele baphila ngemchibi. Bahamba bese udinga imchibi egangeni. Le vision la idona labuya lithi abantu ukudla njani njani. Awungcane lokho sabhalisa sabhalisa. Njalo le dona yangkhona yathi buyile. Yabuya kwabhalwa bonabo abayibo abayibo abale nkomo abazuzayo. Thina singazuzi lutho vele kasizange sabhalisa.
Libona ingane kukhethwana ngokuthi ubani usekela liphi bandla.
Yebo kuyenzakala khonokho ngoba yikho sibili okukhona ukuthi hayi ubani kasisoze simkambe lanxa edubeka ngendaba zokuthi usupporta uhlangothi oluthile.
Manje ikusasa yenu liyibona njani khona ngapha?
Ah, lakho sokusemandleni kaNkulunkulu lapho sesithembele khona ukuthi njengoba yena kunguye owasinika umoya wokuphefumula, hayi nguye sesikwazi ukuthi hayi wesazi lapho kuyazasibeka khona kulapho esizabe simi khona ngoba kwakhathe sisibili ayithi kunzima sibili alapha sithole nzima la.
Lokuxoxa lani lingavalelisa abalaleni.
Hayi nami ngibonge kakhulu ngathi abasibili ukungena ehlelweni kade ngafisa ngilokhe ngifisa manje inetwork yangkhona ikuthi ibambe esigodweni kuyabe kunzima ukuthi limbambe.
Esigodweni njani?
Uyabuchuyisa yilo uyilengise esigodweni so ingaqala kuyukuthi ngisayenze enye imisebenzi ekhishini le ngingayizwanga. Iyangeka ikholo yangkhona ngingangena endlini inethiwekhi ayibambi.
Hhayi kodwa kuhle sesixoxelani sizabe silithinta ngezinye insuku.
Kulungile mama, uyaliqhubeke ngomsebenzi wenu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loMangwenya weLupane obesixoxela ukuthi baphila njani kulesi sigaba. Lithiye indlebe njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile Mhlanga ube lelanga elihle.
Gastoni wichi da buda buda house linje gide di.
Ari gastoni wichi.
Gastoni wichi da buda buda house linje gide di.
Ari linje gide di.
Linje gide di, gide di, gide di.
Oh
linje gide di.
Ukugqiba uhlelo sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leMDCT likhumula inhlanganiso yeMDC Veterans Association lisithi kayizimele yodwa. Uhlelo lokuhlola igazi lezakhamizi ukuthi zingaba legcikwane leHIV ndlungandlu alukafinyeleli eBinga lapho iziphathamandla kade zisithi lwenziwa. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.